kukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu lokho sokwenzakala yinhlamba ikuyeyisa abantu ukuthatha abantu angani yizigqili okwenziwa ngumnangagwa kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi umnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku lodabengwa ababotshwa bengelamacala umnangagwa engu-Minister of State Security abantu babotshwa iminyaka eminingi kwaba labo-Job Sikhala abavalelwa phakathi bengeniswa entolongweni bengelamacala bengaqiniswanga njalo kungelasigwebo nawo nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi kwehluleka sikubiza ngesiphiwa sithi i-freedom of speech okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile kadisangabheki umuntu ukhulume umbono wakhe so lokho okwenzakalayo vele kusho kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu enguye owayebangela ukuthi libizo likamgabe lingcole kangaka nguye yena lowo mnangagwa lebandla lakhe abayebizwa ngebizo lokuthi Lacoste
lina njengebandla eliphikisayo mnumzana Chiroza kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje
nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe so lokho sokwenzakala kusekutshengisa ukuthi akukho emthethweni ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala kodwa esikubona yikuthi osokwenzakala yikuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlale ejele mahlayana kungelacala eliyabe likhona sisho ukuthi sesiyizigqili ze-ZANU-P F siyizigqili zikamnangagwa lapha ezweni
ngesikhathi sikamgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kamnangagwa ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili
ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona wakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa umgabe bambiza bethi ngulumumba kodwa wayokhulula manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi kusitsho ukuthi umbuso kamgabe wawukhululekile awukamnangagwa ngundoda kusadalala abantu abanja ngamandla